kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu namhlanje.
Kona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazathi kuzwa umthwalo onzima kakhulu.
Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele.
Unalanga amaviki from 9 February uzobamba u-16 February. Kuye kwatsha futhi kwatsha kungasathembiseki kakhulu izimo ezinjengabomuntu.
Abanye abalimi eCholocholo Lupane Plumtree lezinye izigaba bathi kuza kuba nzima ukuthola isivuno esiphezulu lonyaka. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho ehlobo lwe-gold card. Zonke indaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele okulinyathelo elilakho ukuphazamisa abantu abaningi emazweni ase-Afrika agoqela eleZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo eziningi zithola imali yokuqhuba inhlelo zazo emazweni aphetsheya afana lalawo ase-Europe, eMelika lamanye ehlukeneyo. Sikhuluma nje ezinye zalezinhlanganiso sezivaliwe eZimbabwe ngemva kokumiswa kosizo lwemali ebivela kuhulumende wakwelemelika ngumongameli Donald Trump. ELeNetherlands lalo lithi liza kwehlisa imali yentuthuko ebeliyipha amazwe achiyeneyo. Ukunciphiswa kosizo lwamazwe aphetsheya lokhu kubikwa kuphuca abantu abaningi imisebenzi njalo kuxolise lobuyanga. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oyuntu eMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa, ngalolu daba.
Khona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazathi kuzwa umthwalo onzima kakhulu ngoba inhlelo lezi bezincedisa kakhulu abantu ukuthi bathole lokho esingathi ngama essential services okugoqela umtholampilo, imfundo, amanzi, lezinye futhi indlela zokuthi abantu bafundiswe ngamalungelo abo njalo futhi abantu benelise ukuncediswa ukuthi bamele amalungelo abo.
Ungathi kuyini okubangela ukuthi amazwe aphetheya la anciphise uncedo lwawo?
Njengabantu base-Africa mboni ngani it's unfair ukuthi sisole laba asebequme isupport akade besinika yona ngoba akusomlando wabo vele ukuthi basisupport, kungumlando wabo hulumende bethu ukuthi babone ukuthi intuthuko silayo, babone ukuthi ingqubekela phambili silayo, njalo futhi babone ukuthi amalungelo ethu ayahlonitshwa njalo futhi ayananzwa. Kathesi ke abantu be-Afrika sokumele sibone ukuthi siyavuka emaqandeni silande ohulumende bethu siye demanda ukuthi izimali esizikhipha njengama taxes, izimali eziphuma kwizembiwo zomnotho wethu, izimali ezivela ku-business kumbe ngithi ku-private sector yethu esebenza emazweni ethu kazisebenze ukuthuthukisa sihlanganisa amazwe ethu sisebenze ukuletha ukuhlonitshwa kwamalungelo lokunanzwa kwengqubekela phambili yethu. Ohulumende abayehluleki kwenza lokhu kumele bathithwe ekumbusweni, abantu abaqunga izibindi bakhiphe, ohulumende bamasela abantshontsha imali kaZulu bakhiphe, ohulumende abangalethiyo ingqubekela phambili ngoba khathesi sokukondoda zibonele sokumele ukhwinqe amabhrugwe uyibophele ebhantshi lakho uzimele wedwa. Lokho ukuthi besilokhu esiyikhala kodwa sincike kwamanye amazwe sokuphelile, sokumele sizimele lathi sodwa njengabantu, sitshengise ukuthi singabantu phela, hathi kube silokhu esiholelwa ngezinye izizwe sengathi sizinkukhu zokufuywa.
Lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Abanye abalimi eCholocho eLupane leplumtree lezinye izigaba bathi kuza kuvanzima ukuthola isivuno isiphezulu ngoba kusilela imfundiso yefertilizer. Bathi kwezinye indawo izilimo sezivulawa ngamanzi amaningi lemhogoyi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, umlimi ohlala eDaluka eLupane, othi kunenge okubahluphayo selokhekwana izulu nyakenye lalonyaka.
Izilimo ezinhle sibili yizo ezahlanyelwa from kubo 5 January kuzofike kathesi isimo sezulu kazange sibili kunjalo nje onalana amaviki from 9 February kuzobamba u 16 February kuye kwatsha futhi kwatsha kungasathembisi kakhulu izilimo ezinjengabo mumbu hayi nababese befake ifertilizer laphana hayi kwatsha kwacha sibili nesimo sakhona ngelizulu liqale ku-16 lokhu esidlalo lokathesi litshintshile lapha lalaphana onyawuthi hhayi bayakhanya
ezinye izilimo khona ngapho ngwenya zimi njani awusitshele sibili ngokujulileyo
singene vele onyaka nokulima singakanhlanyelo besikhangele ukuthi mhlawumbe le esingayithola ingaba khona inyawuthi kodwa kwaba ngabale mabele kuphela abantu abaningi ngabathanda amabele bafisa inyawuthi. Kulo munye nje wayedlalo inyawuthi sasibone kwenza ukuyithengisa ngenkomitsho ngamadola. Yiwo abantu abangenenzi ukulima imilimelo eminingi kazange ilinywe esigabeni sakithi lapha nxinganisela ku-COVID-19 hhayi ayilimekanga ngendlela yakhona. Labo bayagatshompa kakuzange kube kuhle, akubanga kuhle kakhulu. Kodwa laba abalima ngezinkomo umanzi wakhona babunamathi yikho kukhanya khona hayi wagatshompa angazi ukuthi amagoda akhona ayingatshoni kumbe kwakusika njani. Kwakuzwela ukutshisa kakhulu esimeni sakhona ngomumo waleli. Leli-ke izulu eline likathesi nge-16 kuzobamba kathesi yilo silibone lusina ngendlela ephezulu ngoba umfula lo esilawo thina ugcwele kakhulu kuba ingozi kulabana abasebesondele duze kwalapha kakhulu kuma Westland la kumbe sithi khona duze kwemifula lapho kugijima khona amanzi. Zilimele izilimo lezi ngoba i-5 days yona liyana kusiya ku-20 hayi zisele zimi kubi. Wasala nje amabele wona ade sephezu kwamadolo usiyeqolo ye angasala.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, umlimi ohlala eLupane esabelweni obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esedaluka. Sixoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mokis Ncube ohlala ePlumtree.
Asizulu lapha sikaze silibone besikhala nje last week lapha singasalibona amabele vele beseyiproblem but asengathi avukile but ngendlela eselesena ngakhona ikuthi indawo yakithi ngapha ilamagusi lamaphale but hayi amaphale nembona ngathi kuzaba ngcono. Hayi zifuyeni hayi akusela lako kubili kuthatha utshani yiwo sobukhulela inkomo mpela noba khuloko amathole okuseleni ma sokuphakathi kotshani ngeke kusakubona. No hayi siyambonga uNkulunkulu hayi but imbona ngathi siza kudobha ngendlela elingangakhona but bese lifanele ngabe liyama kancane.
Pho nxa kunje Ncube amabele lezifuyo kuyahamba njani?
Hayi amabele wona endaweni yethu ngapha mbela ngathi asasengcono ngoba kulamisenya kakhulu kulegusi khona kwengathi maybe siyethuka. I problem uhulumende wayethe uyasinika i-top dressing but ma i-fertilizer sibuya sesithola siphiwa i-fertilizer emnyama 27% asiyazi ukuthi isetshenziswa njani. Yikho lapho sile problem khona. Sasithembile ukuthi singathola i-top dressing lemhlophe sizasila but ngendlela zakhona uhulumende angazi ukuthi uhambise njani. Leyi esiyiphiweyo siyayifaka nje kodwa ke layo ayenelisanga ngani ngoba izulu lakhona linenga. Ayizifuyo ziraiti kakhulu Gibbs, ayizifuyo ziraiti kakhulu. Khona kunzima, kunzima ukuthi sishoti fertilizer kakhulu kakhulu. Uhulumende ma angasinceda ngefertilizer singazi ebantwini lapha ngoba ma kuthiwa siphiwe i-fertilizer ayi kumbeli ba kufika kungaseyiyo le esiyithenjisiweyo. Asikwazi ukuthi kuhamba njalo, maybe uhulumende la engangenela khonapho ngoba upresident uyabe sinikile impela ethi top dressing but end of the day asithola sokuyi-fertilize emnyama lokuthi isetshenziswa njani asiyazi impela. Yikho esikhalaza kakhulu kuhulumende kunoko.
Lowo ngumlimi uMnumzana Marcus Ncube obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePlumtree. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iVatican ithi uPope Francis ulokhu egula lanxa nje esesidla, ithi ulele kuhle lamuhla. Kubhubha abantu abafika phose amatshumi amahlanu engozini yendizamtshina ewe edolobheni le-Omdurman kwele-Sudan. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho eyohlobo lweGold Card ebiza amadola ayizigidi ezinhlanu, 5 million, njalo olephepha leli engathola i-citizenship. Umphathintambo kahulumende weMelika uMnumzana Howard Litnick ubikwa esithi uhlelo lolu lulakho ukusungulwa ngemva kwamaviki amabili alandelayo luthatha indawo yalolo obeluvele lukhona olwama-EB5. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe loMnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ochasisa kabanzi ngohlelo lwe-EB5 lolwe-Gold Card.
Into le ekhulunywa nge-Gold Card ingathiwa i-replacer i-EB5, into entsha. So kwakathesi siyabe sesiphongumelela nje size ukuthi ama-details athini, ngoba siyakwazi ukuthi i-EB5 ibile minimum ye-$1 million plus 10 employees, and kwakumele kunikwe 10,000 ama-visa angikhona by Congress, and 3,000 of the 10,000 aye fanele niwe ababe nika ethwa yona high economic investment or ama companies or abantu ababuya lama companies a investor in high tech science logo njalo njalo ongathiwa kuyenza izinto as a AI the future but katesi akukachasisa ukuthi i 5 million lay gold card abantu ababe lethwa lapha are they going to be vetted Congress yini or baphongunikwa ni gold card yona le bengena. Okunye i-EB5 ubumelela 5 years ukuthi ube yi-citizen uhlala lapha as an EB5 holder, but kathesi i-gold card le 5 million asikwazi nje, and u-President Trump yena uthi kuzabe kuncedisa ukubhadala izikweleti ezedeficit ye-America kathesi ezifika ku-$37 trillion. I-10 million visas at 5 million every year uthi yena kuyabe kuncedisa to pay down izikweleti from the government. Vele these measures eziyenzwa ngamanye ama-country anjenge-Greece, Malta, Belize, lama European countries abo Netherlands for investors. Mawe na ole nkomponi yako ufunuzo investor in America or anywhere in the world. Ako na ma golden visas. So I uchiana ikupongua hi the monetary amount. Ngomba in most countries abo kuma 300,000, 500,000, less than a million. Siyakwazi uti umnumza na Trump, he's all about making America great again, and ukuthi everything should be focused and initiated to benefit America. Sake sabona in 2021, EP5, babe siti ama problems angkona, it was hard to trace ukuthi ababe nigezwa lawa visa from overseas. Abaningi bangkhona babe ngakwanisa ukuthi babaveze ukuthi bavela ngapi, ukuthi imali zangkhona zivela kuphi. So kathesi i5 million, hayi uyabusa le mali engathiwa is more than that ukuthi bakunike yona leyo visa. Ngiyabonga Msakazi.
Lo ngumnumzana Tim Moringai, ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelayo ecingweni ekhona pha eMelika. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abachayela ihlombe isizalwane seZimbabwe yonkosikazi Sizani Charity Chuma ngemva kokubafundisa ukuthiyeneyo okwakuziphilisa besithi lokhu sokutshintshe impilo zabo kwaqeda indlala lobuyanga ikumdeni yabo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli linina lako golide unkosikazi Chuma odabuka ePlumtree. Unkosikazi Chuma usezikhandele omkhulumlando wesikolo sakhe semangako eGoli esigavela besifazane ikakhulu beZimbabwe ulwazi lokuhlobisa amaqhatanzipho afuna ukuthi nxa inyathela kuzwakale.
I empower them just for job opportunities. You will find ukuthi ibeauty is not even in her and it's not even a career yakhe, but because it can create ukuthi uthole ukuthi sezigcine seba nemali, umsebenzi, job opportunities or running their own businesses. So into yabe ngiphusha ukuthi ngiyabe ngibona ukuthi that's how I started.
Unkosikazi Chuma uthi zehla zijuluke ezentokozo nxa esebona izinkulungwane zabomama abebebhekane lenhlupho esabekayo sebekhomba ngophakathi ngenxa yamakhono abagavela wona. Uthi baningi abamenze waba yilokhu ayikho khona, yikho laye efuna ukwenza abanye babe njengaye.
Ngiyabe ngifile ngathi ngithole igate pass ukungena ezulwini. Especially uma ubheke iproduct yakho ubone ukuthi you know what, ngumntanami lo, ngumntanami lo, you know what, I know ukuthi uphumaphi. You know, when I look at Ororisang, when I look at Usthembiso, the Simplicity, House of Beauty, they are now running these companies. Especially uma silama graduation ngiyabukela ngithi yeah, they've worked.
Omunye wabathakazelela imisebenzi yakhe unkosikazi Thembi Dube.
UCharity ukhulise abantu abaningi, abanye ba overseas. Many people they've gone overseas from rural areas. Umuntu bone excited ukugibela nje inqola moya for the first time, yabona uthole ukuthi ujabulile, you know. She that yena mayibona umuntu ejabule ekhuphuka is her joy as well, is her strength, you know. She feels what she has achieved and that is good. You know, she sleeps well at night when somebody is successful.
Isicombe-cumbe kulesi sikolo sakhe semangako njengoba kukhandwa kuphothulwe omacombane abamkantshobomvu. Abanye zintshantshu zokucomba ubuso, kanti abanye sekuzingcitshi zamaqhatanzipho, bese kusiba labonakantshiya labonasibutubutu abakubotoza igazi ligijime. Unkosazana Juliet Chinyanganya wenza phose konke lokho.
Senza amazipho, massage, makeup, lena ifayile ngizenzile, na waxing, eyelashes. Manje ngasebenza then khona ukuhlanganisa imali ukuthi ngivule eyami i-beauty spa. I would love to do that.
Bebeqinisile abadala uma bethi ikusasa liyabekelwa njengoba nangukuphela labo unkosikazi Chuma abebafundisa ukubhiconga. Yibo namhlanje asebethi bangambamba bamchiye ebuchelenzi okwejiji. Uyabonga kakhulu unkosikazi Sithembiso Mpofu, umnini wesikolo sokucomba-comba eseSimplicity Beauty Box.
I never imagined myself ngine sikolo kahle-kahle because wayehlala sho athi ngihambe ovule nemla ngisitshela ukuthi ngizovula nje something encane nje ngifake imiraya makeup ngibe ngisenza ama-clients enginikeza nje imali encane. So wangigqugquzela, eshwe We had a lot. I'm a fight. Elwa nami until now. Ngiyajabula kakhulu. I'm so happy. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu mama Zini.
Unkosazana Rorisani Ngwenya laye selesikolo sokucomba-comba asebiza ngokuthi House of Beauty.
Kahle kahle ngiswele amagama amaningi okubonga, but I don't mind saying it million times. Imangako yangiphakamisa kakhulu ngomem charity. La engaqalela khona mina I'm just a village girl. Bengizitshela ukuthi nje ngizo impilo yami izophelela as a waitress, but check now, I ended to become this just because of Imangako.
Kulithemba ke leningi lalabo mama ukuthi ngala makhono uma ngwezwa suka ukubhazalala eziko lemuli zabo zilale ngesibopho. Uthuso Khumalo, umele Studio 7 at your husband.
Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Mighty Warriors linqotshwe ngele Angola 5-4 kuma penalties lamuhla emdlalweni weWomen Africa Cup of Nations odlalelwe kwele South Africa. EleZimbabwe linqobele Angola nge 2-1 njengalokho elakwenza ngele Angola emdlalweni odlalelwe kulelo luzwe kunsukana ezedluleyo. Kugcine kutshaywa imbekwa ukwenzela ukuthi kube leqembu elilodwa elizaqhubekela phambili emdlalweni le. Lokho kutsho ukuba eleZimbabwe seliphumile kumncintiswano lo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo muzwethu Hadebe incwethi kwezemidlalo.
Ukunqotshwa kwama Mighty Warriors kuma penalties yiAngola kutsho ukubana abasaqhubekeli phambili bezama ukuyancintisa kuAFCON yabo mama. Siyananzelela ukubana ucoach uGwinji 15 kayitshintshanga kakhulu i-team yakhe kuleyo eyadlala eAngola. Ukhiphe nje uDanai Bopo waseqala ke ngoChristabel Katona. UChristabel Katona nguye ke oyenelise kubana ehlohle okwakuqala kwazokuthi uEthel Tinyerere wasehlohla okwesibili. Uhambe leqembu nje elifana nayo okutsho ukuthi kusase lomsebenzi kakhulu sokumele bebuyele phansi bezame ukulungisa iqembu.
Kuyini okwehlulayo lapha babahadebe?
Ungathi kulokudonselana kakhulu kumdlalo wabo mama kakhulu lapho inxaso ukuqatshwa abaqeqeqi ukudonselana kakhulu lokhu mbona yikho kusuka kubangile ukubana iqembu lingazadlala kakuhle. Kuhle khona ukubana liqeqetshwe ngabantu abangabomama banjengaye uGwinji 15 kodwa ma kulokudonselana kusuka kube nzima ngoba abanye babe befuna mhlawumbe ukubana iqembu liqeqetshwe ngumuntu ongubaba besithi obaba balolwazi emdlalweni wenguqu. Kodwa siyananzelela ukubana omama labo sebebuya besiba lolwazi olukhulu kumdlalo wezenguqu.
Kumele kwenziweni Hadebe lapho?
Kuqakathekile ukubana inhlanganiso yezifa ihlale phansi ilungisise udaba lwama Mighty Warriors, njalo bengazalulungisela phezulu kuphela kodwa beluqalisele phansi. Ngokubona kwami okwakhathesi ungathi iligi yabomama kayibhalansanga kakuhle ngoba umdlalo ngingathi kawusabalalanga ilizwe lonke. Ma singawusala singazama ukubana usabalale ilizwe lonke sikhona ukubana sithole italente eningi engahamba iyemelela isizwe. Kungakho-ke kuqakathekile okwakhathesi ukubana ikomithi yona le entsha ekhethiweyo yezifa ukubana ilungise umdlalo wenguqu wabomama kodwa besukela uphansi bengazakhangelela phezulu kuphela. Singakhangelela phezulu kuphela siyabe sisenza lokhu abakuthi ngama-shortcuts. Esikhathini esiningi ama-shortcuts lawa avamanga ukubana ebone abantu bephumelela emdlalweni wenguqu.
Lowa ngomuzo wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele namanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i VOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha Voice of America is in Washington. Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngiyabonga Studio 7. Into nje engidanisayo ukuthi thina abantu bakithi, we don't talk about the reality. Siloke sikhuluma ngezinto ezingayisiyizwe. Let's come to the point. Ugeza wenze kanje, ukhulumile ukuthi hayi wabiza ijournalist lefoka Mhlanga, uBlessed Mhlanga, wazokhuluma indaba. UBlessed Mhlanga, thanks God, uBlessed Mhlanga wazibamba zaba wazispreada, even though noma sebembophile akusasizi, iqiniso selikhona, wonke umuntu uyakwazi ukuthi iqiniso yini. IZIPRA yayingasho yamaNdebele, IZIPRA yayiZimbabwe People's Revolution Army, i-includa each and every person. Uyakhuluma ukuthi laba bantu batshaya impi yiba baliberatayo, waye kungasakhulunywa ngawo. So now mina ubuhlungu engibuzwelayo ukuthi ubaba lo ubotshelweni ngoba ulandwe ngumuntu, umuntu lwana ngumsebenzi wakhe okukhipha izindaba, uhola ngakho ukukhipha izindaba. So into ekhona singabantu beZimbabwe, let's help this man uMhlanga, uBlessed Mhlanga, onguye okhipha indaba lezi.
Siyabonga, ngiyaphila na, njani izulu, kuyavuneka intonyaka? Yebo phela. Hayi, sibonge Daluka, ungekhoholi, yesibongo sivalo, Gagangola, afinyela Step Road, sibonga 1 and 2, ye kwamalaka, ewanke, emabale, ye, hawu, philani bahlobo bami, umoveli ngwenye olikhulumisa, ngilithanda lonke balandeli bomsakazo. Siyabonga izulu, lihlakule phela, singangeni kulokhu esingene kikhulu nyaka. Sizibuya.
Salibonani kwiStudio 7 bonke basakazi labalali nje. Linjani izinto ezishiyeneyo. Hayi, kwakuqala nje besithanda ukuthi sikutsho yami leyo deke, ngifisa ukuthi ifundwe lapho ifike elilalele lonke. Mina ngithi khona le ndaba yokuthi kuthiwa uMnangagwa aqhubeke esembusweni le ayisebenzi le. Kade sisokola umuntu lowo usebenze lo mgabe kudala. Sukela kudala into yabo. So ukuthi aqhubekeze embusweni ayisebenzi into yakhe leyo muntu lo, kumele amachiyele abanye. IZimbabwe le asomuzi wakhe, asomuzi ezanu futhi. Abantu bonke bezanu bona laba bayalele kuphathi ezanu, abatshintshi lezikhundla, babolele ezikhundleni. Kungani kade kungayenziwa kufana lamanye amazwe ukuthi kuchiyelwane izikhundla? Kungakhethi imhlobo ukuthi liyiNdebele, liKhalanga, lidonge litholakale nje sezikhundleni khona ngale phezulu kuparlament, but kulobandlululo kungena abafuna ukudla abazesekela izanu, abayibo abakhulumela izanu kakhulu. So besicela ukuthi izanu ingani iyasihlonipha kancane, sikhangele konke singuZulu, siyakhala kodwa sifise lezikhalazo kazisatshelwa. Imigwaqo ifile yonke into ayikhanyi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ku-Life Talk lamhla sixoxa ngoncedo lwemali ethunyezelwa izihlobo labangane ekhaya ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Yebo ke, sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.